uma chatbot lawa sasesinxusa abantu abaqathileyo abayibukhokhele ezigabeni ukuthi bafundise abantu batsho ukuthi sowulungiselelweni malungiselelo bani kanti kungaphi lapho lezikhenxe khona okumele abantu bathole ulwazi. Sanxusa kudokotela Gumbo oke wasebenza e-UPH engudokotela khonale kanti esezifundweni e-Harare. Dokotela Gumbo obuyachasela abantu kakhulu ngalo mkhuhlane ukuthi abantu bangazivikela njani ukuze bangatholeli umkhuhlane ungatholeli igcikwane kanti ukuthi kuyini okumele kwenziwe ukuze abantu bavikeleke. Sanxusa futhi uSkomichi uJusa ukuthi azochasisa ukuthi bona as a task force ye-COVID-19 insiza kuyini asebekwenzile ekulimukiseni abantu ngaleli gcikwane kanti kungabi lapho lezikhenxe khona. Sabuya sanxusa futhi uDMO District Medical Officer ukuthi la azichasisa. Sasesinxusa-ke futhi kakhulu u-District Schools Inspector umama uChile ula azochasisa ukuthi kwezemfundo kulimaza njani amalungiselelo okuvulwa kwezikole ezemfundo kusiya phambili igcikwane leli. So izinto esizamile ukuthi sizenze lezo ukulimukisa abantu bakithi ngama-chat groups lawa besixoxa labantu sibalimukisa sibanika ulwazi esiluthatha kuvela ku-World Health Organization besifaka imbiko sichasisa ngesintu sithumela abantu ukuthi bavale badlulisele futhi kwabanye kanti abalamafoni ale WhatsApp badlulisele kwabanye.
Injongo Chuma yokusungula lawa maqembu kumbe inhlanganiso yini sibisibile eyalihlanganisayo njengenzalo yakogodlayo ukuthi lisebenzelane ndawonye ngale indlela?
Savula inkundla le kuyukuthi sifuna ukudinga abantu singaxoxisana ndawonye mhlawumbe ngezentuthuko sikhangela ugodlwayo ukuthi singamthuthukisa njani. So sasesidingana nje abantu babantwana bakogodlwayo abasabalale ezindaweni ezijiyeneyo abanye bese-America abanye bese-UK abanye be-Australia abanye bese-South Africa abanye bese-France abanye bengaphi ngaphi khonapha eZimbabwe abanye bese-Gwanda Harare Gweru Wange Falls besabalele abantwana esasibona ingane mhlawumbe singaxoxisana ezintuthuko sizwanane siyinzalo kagodlwayo singabantwana bakogodlwayo. So wasewuphuma kudaba lolu ukuthi lo mntwana opasileyo manje kwenziwe njani kwathi umntwana ubonakale edinga indawo yokuthi mhlawumbe athole umsebenzi wokuba ngu-garden boy hillside. Sasesivumelane ukuthi umntwana lo asimhambiseni esikolo siyinkundla sasiyigodlwa development forum. Sekunjalo-ke saqalisa ukuthi-ke siphume le mqondo ukuthi kungaba njani ukuthi sitshayine isikhwama sikhulise sibe lesikhwama sokuthi-ke umntwana lo adingele amayunifomu alungisele ifizi yakhe aqhubeke ayo-eleve emkwabeni khona ngapha kugodlwayo ward 7. So kuthe kunjalo sesibona ukuthi okay nxa sesifundisa ezinjalo kwasekubikwa futhi ukuthi kulo munye umntwana futhi laye ongabe esenza kuhle olungiselela ukubhala u-form 4D. So sesibona ukuthi okay let's come up with into le yasiphumela ibe yiprogram esayibiza sithi Godlo Education Scholarship Program, ECSP.
Lokhu kwakungasoze kudale udubo na ukuthi libuthanise imali kumbe libe lesikhwama esefunding lina lingasiyo nhlanganiso ebhalisiweyo lihlangana nje kuma WhatsApp group.
So sasesifuna ukuthi kufanele ukuthi nxa sikwenza lokhu sikwenze siyinhlanganiso okwenza ukuthi imali lezi nxa ziphuma abanye babe sithi imali esemabhenki zigan imali bangathumela ngokwenza ama-transfers. So sasesifuna ukuthi safunti sivule i-bank account but uze sivule i-bank account kumele sibe le-constitution kumele sibe registered sibe le-trust. Yikho ukuvumelana ziyinkundla ukuthi asibumbeni inhlanganiso okuthiwa i-Godlwa Community Development Trust bese sincedisa abantwana. Yikho ukubhadalela abantwana ama-school fees aba befika about 12. Sabona kufanele ukuthi-ke sikwenze lokho bengo-form 4. Umntwana lo esambhadalelayo entayo ku-A-level ngumntwana ofike wapasa emkwabeni ngalo waphuma le-14 points kuma-sciences. Sasesithi umntwana lo kadlulelayo ngaphaya e-NUST. Sikhuluma sinje umntwana ose-NUST ofundayo ngaphansi kuyona lenhlanganiso. Sasesivumelana ukuthi kube le-board, le-secretariat nje, kana abazali besebenza bekhangela ukuthi bangayithuthukisa njani inhlanganiso leyo bebhala ama-proposals besebenza. Sesizama ukuthi inhlanganiso le siyibambanise lamanye ama-membership organizations like o-Alliance for Community of CBOs, Alliance for Community-Based Organizations, ACBOS. Sesizamile ukuthi inhlanganiso le ibe yinye yezinhlanganiso ze-membership inango. Sizama ukuyithuthukisa ukuthi ibe yinhlanganiso ezasebenza ukuphakamisa isigaba sakogodlwayo, isizalwane sakogodlwayo.